Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje ukhulumende weBritane osegcizelele ukuba ukhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu $125 million ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBritane amabili
kube kuyinto nje layo e-right footage ngisayo ukuthi i-courage lokhisa khona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Gambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Scala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu uselesibindi.
Injalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Apa News libika ukuba umthethwandaba waphezulu kweBritane ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-Land Reform Program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la abahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela lolu daba. Imuli yako Von Pezolds lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa ngohulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelana samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty. Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe Harare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Scala owebandla le-CCC. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalotshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Yes, sibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospone indaba into amaviki alandelayo ku-February. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela but siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU-PF ayabe emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengisela kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane bekusolidarity no-Job Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyochaza umnumzana Sikhala.
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwani kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengiselwa okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo but abantu kade bebalutshwani bebengakho baningi. But kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele, which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho okwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu kabesesabi ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephongukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumele amasotsha emgwaqweni adukula abantu abulala abantu. So kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo. Lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto lesingayithi ngesilungu i-spare of the moment ukuthi uphunga kwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chiredzi, Mazoe laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulele ngukhulumende ngoba ikholera okuze ibe khona yisenzo sikahulumende. Nase sihlela ikholera ukuthi kubela abantu yamakholera izishukele lapha kade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala. Kukanti ikholera ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala uhulumende wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe. Okwesibili uhulumende wakithi kavuma ukuthi into yakhe leyo ukuthi ayiZimbabwe National Water Authorities zino yehluleka kudala. Siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe ukuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezinwa. So nxa singablema singakuthini ikholera ibulele abantu asithini izinwa ibulele abantu ngoba izinwa yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo. Ngokwehluleka lokhu waso ungenisa inqoba lokungena kwekholera ayiphombanga ungenanje nenqoba lokuhlatshwa isipikiri
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqhutshwa njani
kunomthetho yelizwe okuthiwa yi-devolution of power ekukonstitution yezimbabwe izinto ezinjengamanzi into kumele zehliselwe ezabelweni kusukiswe kuzinwa kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi ikholera indaweni igcwale ilizwe ngendlela enje yebo kunye ngathi yebo kaqalisanga izinwa ngisanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvumuzane kayikubulali ngelanga elilodwa imvumuzane iyakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho le yimvumuzane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubona ikholera imemetheka igcwale ilizwe ayehle amandla angene ezabelweni lolu duku esilubonayo yimvukuzane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokho kuqhubeka kusidla kumenethela ilizwe lonke ngakho inkosi ithi tinamandla kawehliselwe ezabelweni ama-local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azanzwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama-local authorities lowo ngakho kungenzakala ama-local authorities kuzawuthola ukuthi kulula nokuthi lapho besehluleka mbe kunenkinga baresponde masinya futhi balula ukuthi abantu babahelde accountable lapho besehluleka
umnumzana khumbulane maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathebeleland institute for human rights ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe studio 7 ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli sixoxe lowake waba ngusenetha umnumzana Khaliphani Phugeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke wayakupha ileli gazi esibhedlela sebulawayo central ke sizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owestudio 7
Ngivela nemfakazi ngibingela abalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba. Ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu, ngithole kungela muntu sibili bengingedwa. But last time ngikhona besiyi-2 or 3, which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time hayi bengingedwa sibili hayi bekuend.
Manje sixwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi.
UZulu akaphakame mfokababa, akaphakame sibili ayo donator igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje ubona lapho kuvideo igazi type yami type O. Before elami bekule 1 pint imathebheleland yonke. Yonke Bedbridge to Victoria Falls, Plantry, Nyati, Lupane, everywhere. Matebend yonke kule pint A1, A1 is 2 for a type O. And the type O yadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani uyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe. So uZulu akaye lapha. Akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo. Igazi lela wazi liyodingwa mbani. Kusasa lingadingwa ngumzali wakho, lingadingwa ngumntanakho, lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho. Igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela uma kuzalwa abantwana, iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents, sometimes imepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi. So kuyadingeka nje igazi. And igazi aliriplaceka, alifani namaphilisi phela lo muthi ukuthi kungenziwa somewhere. Igazi litholakala emuntwini. So hayi ngiya.
Umnumzana Khaliphani Phugeni ngowake waba ngusenetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwa manje sengidede la emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge WhatsApp.
Njani bathokaza bahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJob Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo obusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhodi abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphikiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho abakwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha ikusolva indaba yethu yamakhodi.
Kum kuyashelela. Hayi siyezwa abahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi lina likhipha indaba njengoba linjalo. Ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu, it's not a case. Ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhuluma into engayisiyo. Yikho kuthiwa analyze akhiphe into eziright. Qhubekani siya phambili thina kunanto esiyisolayo. Into nje ebalulekile ukuthi as long as likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo alingafezi iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke likwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lizele akhipha uJoseph Chuma ugcine umuntu bamtshele ekhaleni. Ekhaleni asiyambonga lo baba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni, singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni kokulamanga khona. Thank you very much baba.
Hayi siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sikeza phumula ngendaba zabuchabangu lezi labo lokuzenza. Sikeza phumula ngendaba zabuchabangu.
Studio 7 ivuka njani? Mina ngilesimanga lapha uchabangu lo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha CCC every time besiye court kuthiwa amaphepha abawayenza ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona anganawazi umsebenzi we-CCC uhamba kanjani kahle kahle because always amaphepha abathi ngekho ngendlela. Lo nqoba isitholi ngiyosehleze wino kaChabang. Dai lo nqoba isitholi sekungani kuthiwa umbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakhe asiyokwegqwetha. I think leso wabhadala, ubhadalwa izanu. Usukukhanya kanye so ukukhuluma kwegqwetha sokungwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhi Nkomo iyaphosisa mayiti izano yalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ikuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo zibomvu zibuhlungu abalanjabulo akulathando sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abangalathando nabo. Hayi ukuthi ye kwahla kwacima kwakuthe kwathe akusikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando. Upresident avotelwe.
Studio 7 salibona ndivuka kanjani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJob Sikhala maye phume ejele ukuthi uwela kweliphi icala. KwelikaChabangu noma likaChamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likaChamisa ku-racist. Kulabantu abaracism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Awufadzayi mayere benjani abamthanda uJob Sikhala ngoba lobu sikala umuntu esintwini so lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani uJobu sikala mayephuma ngeke awele kwesayidini lika Chamisa lapho ngiyabheja ngenxa yokuthi esayidini lika Chamisa kule resist enkulu kakhulu kule nketha abachapi ukuthi khona umuntu ongayisiloshona akatholi isikhundla esiphezulu lapha so uJobu sikala mayephuma very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi kona welapha kweliphi icala kwelika Chabang noma kwelika Chamisa yabo
unibonani sanibonani studio 7 igama uVusimuzi Ntakarhade uBhungane Mthimkhulu ngicela ukwazana lakithi ngicela uqaphele into eziningi lezi ukuthi uma stand la tadayiswa la uma stand la tadayiswa ngela nto esihlungi kakhulu ngama stand nakithi kwele emathebele lens ake iqaphele indaba le cela noma ukuthenga lwa ngapha emathebele indawo uthenga lwa stream bathenga lwa mission ngela ngesishoni umuntu asiwakile ukuze uhlala ngapha uhlala kanjani endani angasigodlina sengisakile kushe noma kusaza sithatha sisobho sithatha sengisishoni le khona ngapha kithi emathebele lens angaze mbone umuntu ngapha emathebele lens siyakhala emashoni lens kanti noma uthosha yini cela ngathi sisiqaphele abantu basemathebele lens siqaphele indaba le
ngilele enkundleni ngithi vuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano PF kobulawayo kuphela nguChabangu labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano kodwa abantu baseZimbabwe ebathi bakobulawayo izano PF abayifuni bakuveza kudala lokhyana bakuveza kudala njengoba nje libona sebeze basebenzisa uChabangu uChabangu la wasebenza lamakhoti njengoba ke sudilizile ke Chabangu okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhindlu yiphi indlo yakhayo Chabangu kuna manje subaleka lekhanda lika Chamisa wawungasebenzise lakho Chabangu ikhanda elikhulu
sanibonani khona ngakho linjani hayi mina ngikhuluma phansezimbabwe endaweni zeMathweni Mall wehlupho esilalo lapha thina nje abantu abakhulile into zepensheni hayi ipensheni akudade ukuthoma ngamayo ipensheni ungazi abantu bepolitiki lobo bekhuluma sozuze bekhuluma ukuthi ipensheni bazikhulumele bona ezabo izimali but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulile manje simangale ukuthi manje abantu laba abakhulile bangatholile ukuthi sho ipensheni kumbe nqali ngakudingisisa likubone likhulume labo abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ncinto ma ipensheni kulalutho mangamabi mhlamba ke
siyabingelela siyabonga Studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJobu Sikhala ejele abantu bezanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezanu icala likaJobu Sikhala silazi ngelokuthi ungilunga leTRC njengoba iTRC sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu asisekho isidingo sokuthi umntana nomuntu afele ejele esizweni hlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe sihlupheke uJobu Sikhala akusela TRC ayiyo ayibotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu PF itanasa isenza kono kokwenzayo isidla yonke into eyabantwana bezimbabwe konke kudliwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabangu ehluthuna iDrusi ezandleni zabo Nelson Chamisa ethembe amakhoti ezanu so sithi nxese abamkhulule uJobu Sikhala umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela wena TRC siyakusela lutho sizalibona elinyicebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona
lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancidisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wele Melika olwenziwe ngolwesibili esigabeni se-New Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxe lolandela ezombusazwe lemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma primary ama Republicans sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge caucus Iowa last week lapho anqoba khona uNikki Haley lo DeSantis uDeSantis wagcina ephuma kukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference kuma votes. So yeah, uyatshengisa ukuthi hayi ama Republican lalokhu ebambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masibheka emandulo sikhangela i-history, ithi yona i-history, umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yi-nominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So uma sisiya nge-history njalo sibona ukuthi hhayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba, ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokusisho ukuthi even lalaba ama-funders abayibona abakumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke ngecampaign yakhe lawo, hayi I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-conteste e-South Carolina, ngoba i-South Carolina yi-state yakhe. Kodwa la kukhona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hhayi usemuva kuka-Donald Trump. So kungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho, but into zonke zikhombisa ukuthi hhayi usenqotshiwe ngu-Donald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla, kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele Namibia ukuthi ele Nigeria lizadlala lele Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusiba ngasiphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajezi Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onke omathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup leyo ukudlula iminyaka yonke. Sikhangela amathimu anjabo Cape Verde, amathimu angazakali kakhulu nje kwezemidlalo, kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroup yawo. Then kwalawo akungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjengaboZambia, oNamibia, ibafana la e-South Africa akuyimelanga kahle. Iwina umdlalo owodwa lapho eyadla khona iNamibia, yadliwa odwa. So seselokunzima oMozambique, seselokunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi izenza ngcono kakhulu ukudlula amathimu amaningi.
Akukhona amaqembu afana lawe Mozambique, Namibia, lamanye nje kade khangelelwa phansi, kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu nala sicathanisa le midlalo yekhaya?
Ya amaqembu anjengabona Namibia labo Mozambique, ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South Africa Premier League, South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abama-national team abangathi astrong, loba nje ubona ukuthi azokuphumelela ukudlula kubedwa kuya next stage. But so far amaqemba abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka le edlulileyo ngoba sebethole ama players abathole exposure kwamanye amazwe lapho abadlala khona kuma Premier League. Kakhulu sikhangela ukuthi yona iNamibia iye ma ingawina umdlalo olandelayo ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu yawina 1-0 ngathi yadla athi yayiMorocco nasabazube i-Algeria yadle iyamathima astrong kakhulusi e-Africa la. Then iNamibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu so kutho ukuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuhlu noma engadlulela ku-next stage but esilandelayo lesana ngegwale abakuso lesi asizo ukuba right amaqema njengabe abafana azophuma i-last stage abazodlala bayongahlela phambili bazogcina khaphana iNamibia la noma engadlela phambili izophela khonaphana iZambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje lisale.